Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 3 Nhlolanja 2021 noPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Amkutane lo movie ngoba olokhu tintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngathi. Abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi. Besenza amaparty kumbe behamba kuma funeral bebaningi. Njalo begeza izandla nxa behlangana.
Incwadi zezempilakahle eZimbabwe lokhu zixwayisa uzulu ukubana angayekethisi. Ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Sinabonke kuko-social media, asikaboni any communications that no COVID. I mean, right now I'm from another meeting, I think, no.
Ele China lazise ukubana eZimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine. Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwele Botswana inani labantu abatholakala bele-COVID-19 liqhubekela phambili liqonga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selikhuphuke ngabantu abangamashumi amabili 20 inani lasebebulewe COVID-19 eZimbabwe laya kwabaphezu kwenkulungwane eyodwa 1254, kuthi inani lasebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli selikunkulungwane ezedlula kancane ezingamashumi amathathu lantathu 33,814 eZimbabwe jikelele. Abagule basinda kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamashumi amabili lengxenye 26,794 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 103.5 million ababanjelwe gciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ukuze sizwe amacebo okuzivikela kulolu bhubhane, uGibbs Dube weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lengcweti yezempilakahle uDokotela Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Inani labantu ababanjiwe labantu abasitshiyayo ngani libohlile kwamavikile adlulileyo, hayi bekunzima kakhulu manje. Umkhuhlane wakho ununjalo uyenza ingani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo. So asikwazi ukuthi kathesi uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo.
Kusalo vela ukuthetha ukuthi kubantu uyakubulala abantu bonke nje bahlala nje. So ke abantu kumele benzeni kwezithi benqabele ukuthi bangawutholi.
Amkhuhlane lo movie ngoba olokhu tintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngathi. Abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi. Besenza amaparty kumbe behamba kuma funeral bebaningi. Njalo begeza izandla nxa behlangana, begqoka ama-face mask avala amakhala lomlomo. Abantu abathandi ukuvala amakhala, bathandi ukuvala umlomo kuphela. Yikho sithi hayi, valani konke lamakhala.
So mask angela-ke njengoba abantu bengani kumele bephande ukudla, kulabanye abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, kokumele bephephe njani ukudla lo njengoba umuntu kumele aphume engwene.
Kunzima baba, tube ngoba nami nje useni ngiyaphuma siyabona isigulane. Kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa, okunye abangakunompola kungagcina kuqeda impilo zabo. Yikho abantu basebunzimeni sibele ukuthi kumele bayasebenza ithumbu liyabe lisitsho. Kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone.
Sizwa abanye bakhuluma futhi la ngama-vaccines la abuyayo ama-jekiseni.
Hayi, kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe amajekiseni la amanye azavela kumbe Europe kumbe azavela eChina, kodwa akafiki. Yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthwa kula majekiseni bese beyekethisa umkhuhlane uyababulala ijekiseni ingakafiki.
So sizokuthiwa kulabanye sona bathi amajekiseni la avela eChina
Udokotela
Solwayo Ngwenya, yingcweti yezempilakahle. Limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7. Ele China lazise ukubana ele Zimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine phakathi kwamazwe alishumelane awezwekazi le-Africa. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Wang Wenbin, ethi amajekiseni okuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 alungiswa ezweni lakhe, njalo bakwenza lokhu ukugcwalisa isithembiso sikamongameli Xi Jinping welizwe lakhe phansi kohlelo lokuphathisa amazwe asathuthukayo. UWenbin uchaze ukuba amazwe omhlaba kumele abambane ekulwisaneni le-COVID-19, ethi njengeChina bazaqhubeka besiza amazwe angabayanga lathuthukayo bekhangelele ukuba amazwe athuthukileyo lawo azobambisana labo ukuncedisa amazwe aswelayo. Udokotela omele uBulawayo, udokotela Welcome Nyati, uthi abakatholi imibiko ekhuluma mayelana lamajekiseni basalinde uhulumende ukuthi atsho ukuba ilizwe limi ngaphi.
Hayi, thina konke kuko-social media asikaboni anything, any communication to that local. Even right now I'm from another meeting, there is no it's all social media. As well, when you're in this country, so I think the government is still considering all options. So government is still considering the options. Currently, the Ministry of Finance actually secured some funding. Government right now is still considering all the options, and as the Minister of Finance said, it will depend on your availability and on the market. Issues the funding, the pricing, and efficacy of considering the Jani vaccine. So I'm sure they are still just considering everything right now.
Ilunga ledale lephalamende lephumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ijekiseni ingakahlabi abantu kumele iyehlolwa e-University of Zimbabwe.
Sikhangele ngalolu ubhubhane lwe-COVID-19 sesizwile uhulumende ukuthi iChina ifuna ukudonethela iZimbabwe i-vaccine. Njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukuthi nxa ivaccine ifika ingakanikwa abantu njengenhlala yenza ayihanjiswe e-University of Zimbabwe bayehlola ukuthi ilungele yini imphefumulo yeZimbabwe. Nxa kuyukuthi ilungele basazise ukuthi hayi ilungele abantu sebengayithatha i-vaccine yani, ngoba nxa singayisebenzisa singazange siteste ukuthi i-right ungayi-rightanga sizablema bani, njengoba abantu laba ngabantu abakhathala, but nxa sesiblema abantu bethu abaye babazetestile yaku-right. Njalo engakuxwayisa abantu ukuthi nxa ukuthi isiphumile impumelo yokuthi i-right i-vaccine yana abantu abahambe bayehlaba ngobuningi babo, kuwahlanazelela eZimbabwe i-economy yethu kayenzi ukuthi abantu bathole behlezi. I-economy yethu ivumela abantu ithi bangene bazisebenze, ngoba abaningi baphila ngokuzisebenza. Ngiyabonga.
Amanye ama zamazwe azathola lolu sizo abalisa iPakistan, iBrunei, iNepal, iPhilippines, iMyanmar, iCambodia, iLaos, iSri Lanka, iMongolia, iPalestine, iBelarus, iSierra Leone, leEquatorial Guinea. Amajekiseni azaphiwa iZimbabwe abika engalungiswa inkampani eSofarm leSinovac njalo asethunyelwe emazweni abalisa iUnited Arab Emirates, iBrazil, leChile. ELeChina libike njalo ukuthi lihlela ukuphathisa amazwe aphose afike amachumi amane 38 asathuthukayo uhlandla elilandelayo lehlelo lwayo lokuphathisa amazwe asathuthukayo isebenzelana lamanye amazwe omhlaba phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eya World Health Organization iWHO olwe COVAX. Umbiko wabe China uphuma ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eyazise ukuba abahlanganiso ezizimeleyo sebethembise ukubapha uncedo lwezigidi ezingamakhulu ezidlula amabili zamadola eMelika okuyimali yokuphathisa umsebenzi wokumelana lemikhuhlane enjenge COVID-19, owechukela, oweBP leminye. Imali igoqela izigidi ezingamachumi aphose efike amahlanu amadola, i-$49 million, eyanikwa iZimbabwe isuka esikhwameni seGlobal Fund esiqalile ukusetshenziswa ithengela abakumsebenzi wezempilakahle impahla yokuzivikela kulolu bhubhano e-personal protective equipment lokuthenga imithi lokusebenzisa ukuhlola i-COVID-19 ama-test kits. Yena ngokwakhe uhulumende uthi ulezigidi ezingaba likhulu zamadola eMelika eyabekwa eceleni yokusebenzisa ukumelana legciwane leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanje Stanford Mambanje womthethwandaba waseHarare uthe uzawethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuhlawula isibambiso se-bail esikhwezwe ligqwetha likankosazana Johanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri. Ababili laba abayinkokeli yabasakhulayo besifazana be-MTC Alliance babotshwe ngumvulo. Umambanje uphe isizathu sokuphelelwa isikhathi ngoba egijimela uyakwahlulela edabeni lukaFrederick Mabamba obotshelwe icala lokuthengisela abantu izitanda okungekho emthethweni eShitungwiza. Kodwa la kulelo cala akazange aphe isinqumo sesicelo sebail njalo wathi kuzazibona zonke zombili indaba kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphambule abongi abalishumi lambili ebasusa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ukuba bayesebenzela eThorngrove Isolation Ward, okuyisigaba esilaliswa ababanjwe yi-COVID-19. Lokhu kwenziwa emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwabongi emaklinika lesibhedlela seKansiliya kobulawayo. Ngesikhathi iZimbabwe izama ngamandla wonke ukumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Ubhubhane lwe-COVID-19 luqhubekela phambili luhlasela ngolaka ezweni lemhlabeni jikelele osekubangele ukuba uhulumende weZimbabwe athathe amanye amanyathelo anjengokusa abongi ukuba bayencedisa kwezinye indawo abade bengasebenzeli khona. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngenyathela leli.
Uzakhumbula ukuthi isibhedlela lesi nxa usugcine abantu abaku-oxygen kutsho ukuthi unesi kaselaso isikhathi sokubachiya ahambe ayokhatshana, sokumele unesi ahlale eseduze. Inani lamanesi ebesilawo kumbe ngithi esilawo ibili phansi. Sicelile ke sakhala kuhulumende wasizwa wasilalela. Usiphile amanesi abongikazi esebenzisa isibhedlela sase-United Bulawayo Hospital abalichumi lambili 12 bafikile lamhlanje.
Udokotela Sibanda uqhubeke echasisa ukuba abongi laba bazasebenza njani.
Kuchuthi kusukela lamhlanje kumbe kusukela kusasa sizalungiselela ukubafundisa mayelana nomkhuhlane we COVID-19 ukuthi welatshwa njani nxa abantu bephakathi esibhedlela. Abanye babo sesizabafaka kulawa maqembu lana awe-rapid response team abantu akade bekhala ngawo, lathi sikhala ngokuthi silabantu abalutshwane nxa besenela, kodwa abanye baye eThornkopf esibhedlela ukuthi bayekhangela abantu abale COVID-19. Labo bantu sesizabona ukuthi kusiya ngokuthi bangaki baphuma njani, owakhathi silababili kuphela. Ngesilungu okungathiwa they are stable, ngabakho esimeni esibi lesana esifuna amanesi le-oxygen njalo njalo.
Olwela amalungelo oluntu unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngaleli nyathela.
Ukuthumela amanesi angu-12 ukuthi bekhangela ama-patients eThornkopf, obviously they are not enough, ngoba uzazuzuma i-shift iba lamanesi amangaki. And khonokho kuyakutshengisa ukuthi vele abantu labana ukutshengisa kabathithwa nje bagciniwe, ngoba uma bethithwa you can't see abantu abangu-12 bayabazalana esibhedlela. So kuyatshengisa ukuthi as a government asikho prepared to deal with i-issue ye-COVID. So mbona ngazathi lokuyana ukuthi abantu ukuthi begcine yinkosi not ukuthi kuthiwe hhayi njengohulumende sihlele lokho.
Izakhamizi zakoBulawayo lezakwamanye amadolobho zikhala ngokuthi amakhansili kanye lohulumende ngokwakhe kabathathi manyathelo eneleyo okuzitholisa uncedo lolwazi olweneleyo ngokuzivikela kulomkhuhlane. Kodwa uhulumende ngakwelakhe icele uthi uzama ngazo zonke indlela ukuphuma lenhlelo zokuvikela uZulu ukuthelelana lula lomkhuhlane, okugoqela ukuphuma leziqondiso ezinjenge-COVID-19 lockdown. Kunje ilizwe selikuhlandla lesithathu lalawa ma-lockdown, lokhu leli gciwane langenayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la ukubhekana nabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Imota zebutho kanye lamatanka kubonakele esigodlweni selizwe leMyanmar, eNaypyi Taw, namuhla ngesikhathi umongameli walelo lizwe okhutshwe esihlalweni u-Aung San Suu Kyi elokhu evalelwe. Ibutho leMyanmar lithethe umbuso ngodlingo mvulo obusolwe ngamazwe agoqela ele-United States lamanye. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eWashington DC kusakhiwo sikahulumende eseCapitol Hill izolo ukuyatshengisa inhlonipho kumoyi umnumzana Brian Sicknick, ipholisa elabhubha kuze kuqhamuke udlakela kulindawo, abasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli beze bengene ngodlame.
Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwele Botswana inani labantu abatholakala bele COVID-19 liphobekela phambili liqansa, osokudale ukubana uhulumende engezi isiqendiso sokwalela abantu ukuhambahamba ngezikhathi ezidaliweyo esecurfew kuze kuyefika ekupheleni kukanhlolanja. Yintshisekelo zendaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lingaphansi kohlelo lokwenqabela ukuhambahamba kwabantu ebusuku olwe-curfew uze kuyefika ekupheleni kwayo nale inyanga. Ngalesi sikhathi ukuthengiswa kotshwala kuzaqhubeka kungavunyelwa. Lokhu akusizondaba abeZimbabwe abahlala kumbe besebenza kulelizwe abakade befisa ukuzizwa. Sekudlule inyanga eleBotswana lingaphansi kohlelo lwe-curfew njalo utshwala bungathengiswa. Imigoqo le ifakwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus idale ukuthi iningi elifana lomzana Douglas Ndebele liqale umnyaka kanzima.
Akukho lula besikhanyele ukuthi mhlawumbe zingenwa ku-second month of the year kuzaba le ndaba ezingcono like i-direction in COVID cases, kumbe kube le-announcement about easing some of the restrictions, but kukhanya kuzaba nzima.
Ngesikhathi eleBotswana lisanda ukumemetheka komkhuhlane, ugatsha lwezempilakahle luthi sekusilela impahla esetshenziswa ukuhlola i-COVID-19, ama-test kits. uDokotela Madisa Mine okhokhela ugatsha lweNational Health Laboratory uthi sekunzima ukuthi bahlole abantu ngenxa yokusilela kwama-test kits. Umine uthi okunzima ukuthi umhlaba wonke ejikelele impahla esetshenziswa ekuhloleni i-COVID-19 yaswelakala ngakho abakwazi ukuthi bazathola nini ama-test kits. Lokhu sekubone eleBotswana lisungula njalo ukuphelekezela abatshayeli bamaloli uma bengena elizweni bezochiya impahla. Umzana Owen Ndlovu uthi sebekubonile ukusilela kwama-test kits.
Yebo kunjalo, as drivers sesibona njalo i-escort yamapolisa uma singene border. Siza kuthiwa akula ma test kits sokusetshenziswa ikakhulu la ama rapid test. Asazi ukuthi kuzalunga nini.
Kusenjalo amapholisa kweleBotswana ahlaba umkhosi ngokungena nkudlu kotshwala busuka eZimbabwe. Ukuvalwa kokuthengiswa kotshwala kweleBotswana sekubone ukukhuphuka komkambo omnyama isitoko esiningi sivela eZimbabwe. Kodwa sekulukwesabela ukuthi utshwala sebuzaqala ukuvela kweSouth Africa ngemva kokuvula kwebhizimusi le kuyona le iviki. IBotswana ikhala ngokuthi ukunathwa kotshwala yikho kubangela ukumemetheka komkhuhlane ngoba abantu bebuthana endaweni ezithiyeneyo. Sekulabantu abayinkulungwane ezingamashumi amabili lanye i-21,293 abatholakale bele-COVID-19 kuthi abalikhulu lamashumi amathathu lane i-134 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Isikhona esanela ukunakekela imuli labantu abahlanu sikhuphuke saya kunkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu zamadola $29,924. Lokhu kuvezwe ngabohlangothi lukahulumende lweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhe limi ndawonye lapha iningi labantu lisithi alisenelisi ukuthi liziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi kulesidingo sokuthi iholo labo likhangelisiswe.
This means that
Zimbabwe National Statistics Agency ipay imuli yabantu abahlanu inani elingange $29,924. Lokho kutsho ubana wonke umqhatshi, yintsho labaqhatshi bama-health workers, kumele be-increase kumbe bekumele bekhuphule iholo labantu lifike ku-$29,000 kumbe lidlule lapho. Lokhu kuyabonisa njalo ukubana kumele kube lenguquko kakhulu eholweni labantu abasebenzela uhulumende ngokuphangisa okukhulu kakhulu.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi iholo labantu lincane nxa liqathaniswa lendleko zenyanga yonke.
Ukuthi imali yabantu abahlanu, umndeni wabantu abahlanu, usudinga imali engange $24,935 ngenyanga, okuyimali edlula i-$300, kusho khona ukuthi abantu abaselampilo, angeke babe lokudla, ngeke babhadele irenti, ngeke babhadale okwesikolo, ngeke bathenge izigqoko, sebehlala benqunu, bengela kudla, bengela lutho. Abantu abaningi bahola imali engaba ngange $10 yemelika kumbe 20 kumbe 30 ukuthi abahola $50 ngenyanga. Kabafiki ukwedlula i-$300 lesidingakala. Ngakho ke usizi lukhulu.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Ncube ongumbalisi.
Imali esihola yeyangisa lokuthi ngisho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo obenyanga ipheli sisebenza endlini. Zidura imhlolo. Kade phoke le mali le siyiholayo akuhambelani xa sikhangela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthi ayiholo lethu mele aluba ngali khonapho uze sifanise ukuphila vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki imali yethu vele kayifiki khonaphansi. Kuhle kukhange vele ukuthi akulalo lethu esiliholayo ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke nxa sisebenza.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi iholo alitholayo aleneli lutho.
Imali esiyihola yeyangisa lokuthi ngisho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo obenyanga ipheli sisebenza endlini zidura imhlolo. Kade siphoke le mali lesiholayo akuhambelana xa sikhayela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthi ayiholo lethu mele aluba ngali khonapho uze sikwanise ukuphila vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki imali yethu vele kayifiki khonaphansi kuhle kukhanya vele ukuthi akulalotho esiliholayo ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke xa sisebenza.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency, ASZimstat, luveza ukuba indleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha iqanise isuka kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezedlula amachumi amabili, $20,985.01, ekupheleni kukampandula ngomnyaka odluleyo yaya kumadola phose azinkulungwane ezingamachumi amathathu, $29,924. Uphenyo lolu luveze ukuba ukukhuphuka kwendleko lezi kungabe kubangelwe izinto ezingasokudla kodwa ezigoqela imithelo yamanzi, ugetsi, imfundo lokunye. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usekhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ekupheleni komnyaka ka-2020, umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ngokukhwezwa iholo lezisebenzi zikahulumende ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini, i-40%, kodwa izisebenzi ziqhubeka zikhonona ukuba iholo labo aleneli ukuba baphile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Elemelika kunye lenhlanganiso ye-G7 labaphethe intambo abamele amazwe eCanada, France, Germany, Italy, Japan, eUnited Kingdom, labamele umanyano we-European Union, babambene ngokusola ukubotshwa lokuvalelwa mahlayana komkhokheli webanda eliphikisayo kwele-Russia, umnumzana Alexei Navalny. Umanyano wamazwe we-G7 usukhuthaze ukukhululwa kungela migoqo kukamnumzana Navalny owabotshwa iphenduka kwele-Russia evela kwelatshwa kwele-Germany. Embikweni olotshiweyo, inkokheli ye-G7 iphinde yasola njalo ukubotshwa kwenkulungwane zabantu lentatheli zindaba, yakhuthaza ele-Russia ukuthi lilandele imithetho yamazwe wonke likhulule ababotshwa mahlayana besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela embuthanweni owenziwe mhlaka-23 Zibandlela. Ucuku lwamapholisa ekuvimbeni uZulu ukuthi atshengisele ilungelo lakhe akumelanga kuvunyelwe. Izehlakalo lezi ziveza mhlophe ukuncipha kwelungelo labaphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo likaZulu labazimeleyo kwele-Russia, kutsho inhlanganiso ye-G7 embikweni wayo. Umnumzana Navalny waphosa wabulawa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2020 kusetshenziswa ithefu yinhlanganiso ye-Novichok ngesikhali esalungiswa ngele-Soviet Union. Umanyano we-G7 ugcizelele ukuthi ukusetshenziswa kwezikhali zethefu akuvunyelwa njalo kwephula imithetho eyafakwa ngamazwe omhlaba ukwenqabela lokhu. Siyaphinda njalo ukukhuthaza ele-Russia ukucubungula ichasise ngokusetshenziswa kwezikhali zethefu elizweni kulandela ukuba phansi kwesivumelano se-Chemical Weapons Convention kwalelo lizwe. Ukusetshenziswa kwezikhali zethefu kwabaphikisayo lokubotshwa kwamnumzana Navalny kwenqabela ilungelo likaZulu, amazwi akhululekileyo lombuso kantando kaZulu kwele-Russia. Inhlanganiso ye-G7 ikhuthaze ele-Russia ukuthi ligcwalise izithembiso zalo phansi komthetho we-International Covenant on Civil and Political Rights, lelungelo elitholakala phansi kwalomthetho kunye lelungelo lokukhuluma okusenhliziyweni zabantu kubo bonke abaselizweni leli. Elemelika labalobudlelwano lalo abe-G7 bazimisele ukulandela umthetho we-Chemical Weapons Convention lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kwele-Russia, ukulandela umthetho lokuphathisa inhlanganiso ezizimeleyo kulelo lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Olivalelisayo, Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.